So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-5 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa umongameli Cyril Ramaphosa bahlangana namuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Ngambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chamangu kuzaphumelela na?
Singakayi ku-CCC bengililunga le-MDC Alliance. Nilobufakazi balibakho, ngilezincwadi zakhona ezitsho khonoko.
Abanini bamabhizimusi asaqathulayo bathi sebethole ulwazi lomqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakobulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi abo.
USengezo Chabangazake ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho-ke ngalalo ilungile elokuthi abhale incwadi eParliament.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi.
Esesukukhavile so far siqoqisane ngokuthi o-crisis leadership, ukuthi in times of ama-crisis umuntu ongo-leader kumele aziphathe njani, or kumele abe lobudlelwano bani labantu izisebenzi zakhe alazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizezizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa umongameli Cyril Ramaphosa bazahlangana lamuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Iphephandaba le-Herald lithi ababili laba bazaqala bavakatshele umngcele we-Beitbridge andubana baye eMusina lapho abazahlala phansi bakhulumisane ngenhlelo ezimbalwa eziphathelane lemingcele yamazwe omabili phansi kwenkampani ethiwa Border Management Authority. Ngambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu kuzaphumelela na? Abanye bathi nxa kuliqiniso ukuthi uChabangu nguye owasayina amaphepha alabo abancintise kukhetho olusanda kwedlula, ibandla le-CCC lisenkingeni ngoba umthethwandaba ulakho ukuvuma ukuthi amalunga edale alichumi lanhlanu, 15 lamakhansila alichumi lasikhombisa, 17 aqotshwe. UChabangu uthi ulilunga lebandla le-CCC okugcweleyo njalo useke walimela kukhetho okumenza amangale ukuthi abathi kasobandla asolunga lebandla bachoni.
Ubuphuphu obunje angaze mbubone. Ngizanika umzekeliso wakhe ukuthi yena uyithatha ngapi right yokukhulumela abantu beMathebeleland engaveli eMathebeleland. Uyithatha ngapi right yokuthi yena ulilunga le-CCC, ubani kasolunga le-CCC, usebenzisa yiphi i-constitution ethi umuntu kumele abe lilunga abe yilokhu, ulaliphi yena ikhadi ele-CCC elimtshengisayo ukuthi ulilunga, kuyini okuwenza oku-identifya umuntu ukuthi lulunga le-CCC, akubeke sobala ukuthi nanku mina ngilakho ngililunga le-CCC. So lobu yibuphukuphuku abenzayo ujaha wemaswingo ophephotha ukuthi ungu spokesperson we TCC ngaso kukhuluma abanye abantu lamhlanje bazasitshela ukuthi thina kasomalunga e-TCC. Mina I joined iparty ngo 1999. I have been there ku-struggle. Anybody oza kuthi lamhla kangazi ku-struggle se-democratization kusho ukuthi uthi uNkulunkulu vele kazange azalwe. Anybody oza kuthi mina kangazi ku-democratization se-struggle se-Zimbabwe kusho ukuthi i-High Court of Zimbabwe will be wrong, i-Supreme Court of Zimbabwe will be wrong. Othi mina kangazi kusho ukuthi the National Constitution of Zimbabwe upiro kuthi kuthi siyabe sesingasela rule of law singakayi ku TCC bengililunga le MDC Alliance ngilobufakazi balabakho ngilezincwadi zakhona ezitsho khonoko sifomele ipart sisonke ngibe yicandidate ebhulawayo ngafaka iCV yami ukuthi ngibe nominated kusenator. I was nominated overwhelmingly kusenator, balayo iCV yami abantu be-elections ukuthi ngiyimemba yepati. Kanti vele ukuba yimemba yepati ikuyini abasitshele laba bathi kungena bona bangama-members of the party. So mina as things stands I am what I am. Akula muntu onganginika iconstitution today ukuthi sile substantive constitution document eliyilo eliprescribe i-membership ukuthi lo uyimemba. So akula nzondo ekhona, but esikwenzayo number 1 sifuna ukubisela iparty le back to its founding values and principles. Number 2 sifuna ukuthi abantu ababekhethiwe ngabantu bathola ithuba to represent abantu babuyele baphiwe the second chance. We are want to increase the internal democracy in the TCC. Number 3, we want to formalize this organization, sibe le constitution, sibe le collective leadership.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu, ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuthi sizwe ukuthi usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda onguye omele athathe inyathelo lokuxotsha amalunga la. Uzathatha inyathelo bani njengoba yena uthe khuluma le-Studio 7 izolo uthe uzaqala amelele ukuthi azwe ukuthi udaba lolu luqonde ngapi. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sibuye saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza.
Usengezo Chabangazake ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho ke ngalalo ilungele elokuthi abhale incwadi eParliament. Ngalalo ilungelo elokuthi abhale incwadi exotsha amalunga awe Citizens Coalition for Change eParliament. Kalalo ilungelo elokuthi axotshe abantu kuma local authorities bo city council lezindaweni ezinjalo. Esikubona lapha yikuthi engabe engumuntu olenzondo labantu abakhona, labanye abantu abakhona ku city council, labanye abantu abakhona ku parliament. Kodwa sibona ukuthi leyo ayisiyo ndlela umuntu angayenza ukuthi atshengise leyo nzondo. Sibona ngani into eyangisayo njalo lo into ezakwenza ukuthi ibizo lakhe lingcole labantu bengamhloniphi.
Wona umthetho lesisekelo sebandla lisithini nxa sikhangela ukuxotshiswa kwabantu khona lokho kwama-recall? Uyabe lelungelo na asithi umnumzana Chabangu elayo imvumo? Uyabe layo yini ilungelo lokuthi ahlale phansi yedwa akhuphe amabizo ona la?
Uyazi umbuzo wakho muhle, kodwa impendulo yami ilula. Kufana lokuthi singathi thina ilunga lebandla le enguqu iDynamos Football Club sithi umbeni nguSandy Mari. Umbono uSandy Mari mo ebhala kuZifa ethi Zifa bengicela lixotshe uPeter Nkomo esikhundleni sake esokuba umangoye wechila moya iChillers ngiyabona kanti umuntu weDynamo suza xotsha njani umuntu wechila moya uhamba njani nje ilihlazo esikhanandlalo lapha njenge Citizens Coalition for Change ukuthi umuntu ongasolunga le Citizens Coalition for Change usetholakala esenguyobhala izincwadi ekhipha abantu ezindaweni iye kodwa phela siyazi ukuthi iZANU PF abeZANU PF balakho ukuthi bezenza abangazi ukuthi eyindaba ekhona bevumelane lo sengiso sike sawubona isikhathi sikaMonzora sokuphazamiswa even lomthetho bewutshekisa umthetho bewenza nje ukuthi basutse laba abalandela uNelson Chamisa so engingakutsho ukuthi akwenzi phela ukuthi uSandi Marimo atholakale ebhala incwadi exosha uPeter Nkomo kuHighlanders ayilokhu akwenzi
lo ke ngumnumzana Swithani Chirowatsa isikhulumeli sebandla lesi sikobulawayo abanini bhizimusi abalama bhizimusi asathuthukayo bathi sebethole ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakobulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi nxa kulezehlakalo ezingawacitha ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe ukuqamuka komlilo osokubangela ukuthi abanye balahlekelwe yimisebenzi. Umhlangano lo osungulwe ngomvulo njalo ogcitshwa ngomgqibelo uqoqwe iCouncil yakobulawayo imanyene lenhlanganiso ye-International Labour Organization, Bulawayo Chamber of SMEs, kunye logatsha lukahulumende olubona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi asaqathulayo. Ukuze sizwe ukuthi abaphatheka kulomhlangano bafundani, usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqe lo nkosazana bakaNincube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ongomunye wabaphatheke abakulo umhlangano.
I-training leyi sibafundise osixoxisane ngokuthi ama-businesses abo bengawayenza njani ukuthi abe resilient, akwanisa ukuzimela ukuthi in times of ama-crises or ama-disasters bakwanisa uku-adapta betshintshe or bebe lama-resolution or abangawayenza ukuthi inhlanganiso zabo or ama-businesses abo ame angahle adilike ngokuhlangana le nhlupho abahlangana lazo kuma-businesses abo. Esesikukhavile so far sixoxisane ngokuthi crisis leadership ukuthi in times of ama crises umuntu ongo leader kumele aziphathe njani okumele abe lobudlelwano bani labantu izisebenzi zakhe alazo okunye sikhangelele ukuthi kukhona i-staff izisebenzi zakho ku-organization kumele urelate lazo njani kulendlela ezijiyeneyo zokucommunicate labantu abakusebenzelayo udlelwano bani omele libuyakhe labantu elisebenzelana ndawonye kulabantu esithi business ecosystem okulenhlanganiso eziku business ecosystem sibalisa inhlanganiso ezisurrounding ama businesses ethu o abo abawenza njengama entrepreneurs ukuthi uzathola i-business malimile alimi umuntu esebenza yedwa zikhona ezinye inhlanganiso osebenza lazo direct or indirect so uyabukhangela ukuthi ubone ukuthi labudlelana labo njani ungaqinisa njani ubudlelwano in times of crises or in terms of ama disasters or ama hazards kuyini ongakwenza ukubana lincedisane lonke elikusem ecosystem ukuthi ama businesses en akwani ukuzimela. Bazokhangela njalo i-business resilience strategy u-entrepreneur or usomabhizimusi ngamunye ngamunye. Esiyaqeda le i-training sikhangelele ukuthi omunye lomunye ebesele business resilience strategy se-business lakhe. Whether uyathengisa, uyathunga, uyabaza, uyabheka, kumele ebe le resilience strategy esimhlomisa ukuthi i-company yakhe or i-business yakhe ingama njani mabefikelwa zingozi ezijiyeneyo ama-disasters ahlukahlukeneyo.
Ungathi lenyathelo elihle yini leli elithethwe yiCouncil entsha lohulumende njalo libonisa ukuthi lizasebenza kuhle labo sesiya phambili.
Ye linyathela elihle leli singakhangela kulabo COVID-19 abake babuya abantu baba affected abanye bahle babhazalala bangelisanga ukuthi behle bevuke bebuyele ku business sizakhangela njalo kuma disasters amaningi ayehlela abantu abazisebenzayo ama business amancane even lamakhulu amancane babe ngekho better prepared ukuthi bangathakla njani o bangakubamba njani ma sebethe bahlangana lo uhlupho olunjalo. So I training le iyancedisa kakhulu ukuthi abantu abakuma business behle bevuleke bebe lomqondo obanzi bekhangele ngelihlo elibona khatshana not elibona eduze ukuthi bebe better prepared ukuthi nxa kungaba lama disasters nxa kungaba lama risk athile behle bebe prepared ukuthi kungayenzakala lokhu how will we respond kungayenzakala lokhu sizadila lakho njani kumbe siza kusolve njani kumbe iluphu sizwe siyabe silufuna ikakhulu kathesi ngizakhangela imtize kule mtize flea market eyachayo abantu labana baluza izinto eziningi kakhulu kungathi ngaba befundile behambe under this training ukhona imizamo ababe ngabe sebeyenzile o indlela kumbe ama strategies angavimbela o ayenga reducer impact ye hazard o i disaster eyabayehlelayo. So i training le iqhakathekile kakhulu iyahlomisa osoma business ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili bekuma businesses abo njalo bebe lemicijo eminingi engabancedisa ukuthi bezimele bame ungaze kufikeni hlupho bani kodwa bekwanise ukuba bemile bekwanise ukuqhubekela phambili bebe lendlela eziningi abangazisebenzisa ukuthi ama businesses abo ame.
Lo ke ngunkosazana bakaNincube umgqoqi wenhlelo kunhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abadlula inkulungwane abakade bengene kulelo lizwe kungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaviron kweleBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolesithathu, uMongameli Masisi uthi isijeso zenotho yizwe ezigxotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kweleBotswana ngenani eliphezulu. Uthi ikho ehlala njalo nje ekhala ngokuthi mzesule isijeso zenotho ngoba leBotswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Ngithaloganya diemo ikhwetho tsa.
Ngiyazisisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane loludubo ebalekela kuwe uyamsiza hathi ukumxotsha nomunye wabakhulumela eZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
Umphathi ntambo obona ngendaba ezenzakala kweleBotswana unkosikazi Anna Mukheti uthi udaba lwabeZimbabwe abangena eBotswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Esikukhuthazayo yikuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abeZimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abeZimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ongekho emthethweni ngokubapha imisetshazanyana. Noma kulokukhonona ukungena kwabeZimbabwe ongekho emthethweni, uMasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe uMongameli Emerson Mnanga kwaphezu kokusetshenziswa kwesithupha uchapha umncele. UMasisi uthi noma nje kulobunzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe omabili alobudlelwano.
Bantu bale runa ke barunaka.
Abantu beZimbabwe ngabantu bethu lati izihlobo zethu. Kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo kodwa okukhulu ukukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kweHaboroni umnumzana Mkhululi Moyo uthi noma nje amazwe kaMongameli Masisi eduduza kumele amazwe angomakhelwane azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
LeBotswana mpela libhekane lodubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngalekhaya eZimbabwe siyangena ngaba ngokuningi thola ukuthi sesibaningi sibili mpela lalo selithwele nzima mpela liyasindwa. Kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo losanda kwedlula asibonanga amazwi abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengoba isadikile ukondemile.
Kusenjalwe leBotswana liphezulu kokuloba ugwalo lwe-migration policy oluzaphathisa ukuhluza abangena elizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu. Uhulumende uphathisana nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration, IOM, phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana i-citizenship abangaphiwa ubuphepheli kumbe abangabuyiselwa emuva. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi iziphathamandla zempila kahle edolobheni leBikita sezicebise uZulu ukuthi angaphi ukudla abazokhala esililweni kulandela kumemetheka kumkhuhlane wekholera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi lanxa sokulobubelo kwezokugaywa kwamandla kagetsi, ukuntshontshwa kwentambo lenye impahla ehambisa amandla kagetsi kubangela ukuthi uZulu aqhubeke esemnyameni. Uma manje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani? Uyabona mina ngingumdala omnangako ngabe ngihlengizayini. Hlengizekelele ngihlale phansi ngebheke inkomo zami. Ngoba mdala vele abantu abasakufuni. Uhlaba wonke jikelele abantu abasamfuni umdala omnangako. Abasamfuni lalo bona lawa nje abantu bakuvotela. Baya pretend vele abasakufuni mdala nginguwe. Ngabe ngihlengizayini nje ngihlalele phansi ntula umsindo. Njalo badala lokho kutshona kuthiwa siyalinda into zesadeki sadeka kusasebenzi laba badala asingeneni indlela ngoba sesikhathi lethi nokuhlala kwamanye amazwe sesifuna ukubuyela emakhaya ngenxa yezane kuphela badala asingeneni le ndawo yabo into zezane ukuthi bathi lizwe balithatha ngegazi balithatha ngegazi akusebenzi lokho kwakudala kwakuyisikhathi sakhona sela ndawo lakho kwadlula manje amazwe manje sebuswa ngama young generation lokho kuthi lokho besitshela ngeEuropa Europa akusebenzi kwakuyisikhathi sakhona bavo umkhokho bethu bavo ukukhulu bethu badlula lathi asingeneni isiganga badala bafile befile silungise ilizwe lethu akusebenzi lokho sesikhathele ngento zezane sesikhathele thina into zezane lezi.
Studio 7 ivuka njani? Mina lami igama uAdolf Shaba. Ngike ngezwa laba ngeke ngabona lapha ku internet ukhulunywa ukuthiwa le ndoda esibiza ngosengezo Mahlangu iyeze ama recalls isibiza njengosecretary general we-TPC. Manje uma kucontinua ngezinto ezinje mina ngibona inyeti solution udelelo okwedlulisa ukudelela ngoba izani PF angeke isebenzise amaqhinga kanje so mhlawumbe ukuthi idozilunge hayi futhi mina ngiyiboni la izani PF izomelana nayo intukutele esebantwini bengayenza lokho abakwenzayo bezibona ngathi bona aba-untouchable ayikho lento yabo le izigebenga zodwa lezi esebenzisana labantu esebenzisa imali but this time kuzaphela ngenze kulunge.
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho vele ngihlale phezu kodaba Studio 7 hayi siyabonga ukuthi sizwe sikamthwakazi ngathi siyavuka silo ngathi siyaphakama hey bantu basefollows lonke likwenzileyo siyakuthanda thina abethwakazi singavumi ukuthi abafana basempumalanga babuye bazodlala ngathi baze basikhethele labantu okumele basiphathe kahle kahle ngenxa yokuthi behlulekile ukuthi bona bafake abantu babo bokuza njengakobulawayo lapho kufakwe khona abantu bokuza abantu batshelwa lokuthi kufakwe bani umeya okwamanje sokulomfana obuye emaswingo khona ngale ozokunguya umeya akula ngisho umuntu wesindebeleni umuntu wakuleyo ndawo obambileyo laphana umlungu ufakelwe nje ukuthi singacomplain because umlungu laye wakithi kodwa lo mfana wasesishonelo assistance bekumele be ngumuntu wakithi. Folosi siyabonga khona ngapho vuka mthokazi vuka folosi singavumi ukubuswa ngabantu bokuza indawo ezigabeni zakithi makuphathe abantu bakithi vuka mthokazi vuka
linjani mahlabe zulu voice of America bendalelela intati Paula ngolozweni ubaba lo yimukhumbulani Ndlovu wasesigodini akwamanye South Africa. Mendalele intati khunywa lapha ngobaba lo izani PF bathi ukuda kwashe Masaka mayethina izani PF ine-two-thirds majority. Angisayi-understand ukuthi into zasekhaya kuzana sena izenziwa izani PF ukuthi ngokwazi wami they didn't get i-two-thirds majority. What they are trying to do is i-propaganda yabo leyo ukuthi ithontshe ama-councils awe-TPC abayenziwe wasema dan lali ndaba yaba manje ukuthi abantu into yakho ngathi yazi-confusa because angi-understand ingazi maybe lo muntu wakwaPaula esibelekathi ukuthi sadeliza ni-PF le-two-thirds majority because from what I heard according to amarule the constitution yakho na. What I know is was ukuthi they didn't get the people's majority. So I don't know ukuthi kunoba kuda wash maybe singabe singazithina ngoba into zasekhaba ngithi it's confused stomach. Asazi
njani? Lichona njani Studio 7 lonke ntungamili inkomo labo dube. Hayi sina siyachona. Ah abantu bakithi amalunga e-TCC ukubona ukuthi wena abantu abanqa ukuthi wahamba sibili kusiye khankasela ukhetho ukuthi abantu bakuvotele. Sathi sebekuvotela abantu. Tshona uhlale ehoteleni sesuke ehoteleni sitshona ulele. Kuthi wena hayi uphikisana lokuthi awunazi awu ukhetha lokuhambanga kuhle. Uyabungayazi into oyenzayo. Bantu bakithi like lifunde sibili ukuthi ipolitiki liyenza liyenza ipolitiki. Lingazadlala ngabantu. Lingadlali ngabantu sibili lingadlali ngathi. Maselikhethi liyenza nena umsebenzi. Liyadlala sibili okudlala dlala dlala. Semvumelana la yena lo muntu ofuna ukulixotsha. Ulixotsha sibili ebona ukuthi kaliyazi into eliyenzayo. Uchaba ngu-right sibili bese ngibona uchaba ngu-right. Ngcono lihle lixotshwe. Uchaba nguqinisile liyadlala. Sibikhethe litshone lilele lini. So libe livuka lisetshelana abantu. Litshona libatshelana abantu. Sibisele emuva, asibisele emuva lini. Ngalingafuni lihle liyekele, lingasibisele emuva. Izano bayenza ama-election ithatha indawo lezo ngoba liyadlala. Silikhethe liphinde litshone lilele.
Studio 7 njani? Hayi siyabona. Abantu beZimbabwe thatha lo noShabangu lo nimisenhlanyeni once nimisele engutsheni. Hayi lona akukhulumi naye nimisele engutsheni uShabangu lo. Ya, hayi angikho lapho. Asikhulume ngomuntu esingcono. Umuntu saka manje sekakhuluma ngomoya ophansi sekathena imoto ziyathathwa ziyathathwa. Akayazi iZanu PF futhi melo kwabhiza aqolosha lapho angayazi iZanu PF. Akabuze thina esasisehlathini fika la ehlathini iZanu PF yasenzela imigili imbane singayazi kuze kube namhlanje. Yena sekakhuluma ngomoya phansi ethi ayinhlangano yithi imoto iyazithatha. Bazogugela ngaphakathi njengesobisi. Okay, sure.
Studio 7 siyabingelela. Ya, siyabonga eminye imizamo eyenziwa ngoNelson Shamisa le-TCC ukuthi bengayikhothamela umlilo kwamaphalo eZanu PF ngoba uma kuthiwa kule parliamente bona bengayanga. Ba-right, bakhombisa ukuthi vele akukho umuntu orecognizeayo president yabona lezana so ba right bengayikhona noma ungeke utshitshe lutho nje kodwa kuyabonisa ukuthi kukhona into engahambi kahle so ngoba amaZimbabweni asekubonile ukuthi izinto zeZimbabwe azihanyiswa kuhle kumele benze ukuboycotta bengayikhona so amaZimbabweni abona ukuhlupheka kwabo ukuthi ngeke kuphele ngoba bayakhohliswa uma kuyo kuma election kuthiwa hey ama gates nanko amanzi konke kuyavulelwa uma kubuye after election ugesi ucima okonomphela amanzi ngeke uphinde wabone ephuma empompini so kusho ukuthi ukuthembisa nge 5 years ukuthi bazolenzela yini into abazolenzela yona bekade becampaign izolo namhlanje ugesi awusazolo odinto enjani so iZanu PF idlale kakhulu ngamaZimbabwe kodwa isikhathi seZanu PF sesisondele la baya khona siyabona
ngiyabingelela kumsakazi lo Studio 7 igama nguThulani Ndlovu enkaya kunduna isikhobukho niyazi nje kunenyinto esuka iyenzakale abantu abangayinaki iZimbabwe yona izama ukuzitshela ukuthi umthetho iyawazi kodwa umthetho ingawazi yona vele labana abantu abanenkani kusukela kuyo president wakho na lengane zakhe zonke zone ezomdenda obani bani nje konke kusiyafika kuwo Joseph Chuma labo ma kuthomoni banenkani nje ngoba bona baye bonthi bayibo abezali kodwa kuzoniphelela one day kuzoniphelela nje ngiyalixwayisa ngiphinda futhi ukuthi kuzoniphelela abe sisisima beboycott nambona ba right ba boycott
lawo ke yabingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 siyacela ke balaleli lingathuki siyazumumo umi kubi into azihambi kahle kodwa ke ukuthi sigqugquzele udlame udlakela sesithi yilo olungancedisa hachi ayisikho okufunwa iStudio 7 iStudio 7 yona ikhuthaza ukuthula lokukhulumelana singakagqibi ke uhlelo lothula lamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlongo zendaba ebezikhokhela agambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla lesi-CC okwenziwe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla lesi-CC kuzaphumelela na. Abanini bizimusi abasaqathulayo bathola ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.